Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Washington, D.C.
Wala mgela nge njabulo, emsagazweni wa Studio 7, wale slanu mtaka 18 kumpupu, 2024 wakipu stove. Enda bende zetu la mtanji.
Yonga kayelisisa lawo ma NGO abile influence embi kakhulu evela kwemazweni njengabo America labo Britain abalenjongo e regime change lapha elizweni.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe private voluntary organizations amendment bill lidalele le Senate.
Ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazosotshwa njalo lama-organization amaningi ikakhulu laba afuna kungeza mosi indaba yama-organization afanekisa abantu emakhaya izawayizima manje.
Abaphikisayo bethuswa ngokwenziwe lijale leli. Amakhansela ezifa aphasisa umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba umgcinisihlalo wenhlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe-private voluntary organizations amendment bill lidalele le-Senate kweleZimbabwe. Lithi inhlanganiso eziningi eZimbabwe bezisemukela imali ezinikwa ngezinye ezilwisana lohulumende, ngakho-ke kuzavinjwa lokhu ibhili le ingapasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ibe ngumthetho welizwe. Kodwa abaphikisayo bathi wethusa kwenzakale edalele le-Senate ngoba uhulumende useza kuba lamandla okuvala zonke inhlanganiso ezicathangelwa ukuba zilwisana lebandla elibusayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Kutha Msanga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlalana lebandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto efaneleyo njalo elungileyo, yinto eqakathekileyo elizweni, into kade siyikhalela. Ngoba nje ungakhayelisisa lawo ma-NGO abele influence embi kakhulu evela kwemazweni njengabo America labo Britain abalenjongo e regime change lapha elizweni, bebanika imali engena elizweni engaziwayo ngufulumende njalo besenza izinto ezingaziwayo ngufulumende ezingavunyelwayo. So ibhilei ithi khona khona asifakeni kube mgceke, kube segcekeni konke sikwenzayo. Imali esizitholayo zonke zaziwe ngufulumende, lapha esisebenzisa khona kwaziwe ukuthi sisebenzisani, yikho okuthiwo yibhili le. So yinto elungileyo emnandi kakhulu esithokozelayo thina njengabantu bezibaba.
Kodwa ke phela kulamanye ama-NGO kumbe ithi inhlanganiso ezizimeleyo ezingelani lokuthi kumbe kulokutshintsha uhulumende ezisebenzela uZulu zilakho phela lakho ukuthi zivalwe, pho kuzingavalwa kuyathiwani khonapho baba Mzaka?
Ibhili ayitshongo ukuthi ama-NGO evalwe, ibhili ithi ama-NGO akafake egcekeni akwenzayo. So akusoze kuvala, kuvala labana kade besenza izinto ezingalunganga, labana kade besenza i-money laundering, labana kade besponsor ama-political party, yibo asebequca, yibo abasezavala. Nxa laba kade besenza nje ukuncedisa uZulu, hathi uhulumende ngumhulumende wabantu, ufuna uZulu encedwe, so bayaqhubekela besiya phambili akula okwethusayo.
Lo ngumnumzana Kutha Msanga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 esebhinga esabelweni seMatabeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Solani Moyo omele iMatabeleland South edalele leSenate ekubandla leCitizens Coalition for Change.
Sayibona ukuthi khona kulo house izaliwe sibili bazabe kuyigibhethi ithe ngayifika kithi nje ngendlela eyiyo ibonakala ukuthi khona izini noma sike singazama ukuthi siyigibhethi angibona ukuthi sizame ukuyalo kuyo beseke sinazelele laphana iyisho ama-human rights ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazosotshwa njalo lama-organization amaningi ikakhulu laba afuna kungeza mosi indaba yama-organization afanekisa abantu emakhaya kuzawayifuna manje ngoba kuzabheka ukuthi ngubani umnikazi we-organization emihayi kuzoba lobunzima elikhulu kakhulu.
Abantu abathinga ngakho lapha ukuthi i-CCC lithule zwi kulokuthi umuntu aphonge ukukhuluma nje okunye okuncane, so ngani lani liyakusekela phela lokho?
Akusikothi siyakusekela izinye noma singaphikisana nakho kuzodlula ngoba kusiyona ibhili yakuqala. Amadili balungisa kuyalungisele nga kungananzelela inani esilalo noma singaphikisa thini bazodlulisa nje kuningi esizama ukukhuluma kodwa sibona kuthathe ezibamatshe ngoba vele ekugcineni bazagcina bedlulisa ngobulutshwana bethu esiyiyo.
Pho ama-NGOs amaningi asuzavalwa yini nje mnyaka?
Sazokhangela ukuthi ama-organization lawa ngobani abaranayo because izimo esinawo siyabona ukuthi vele aranwa yibo futhi ngoba abantu abarana umosi siyabona ukuthi ngama-CIO. So ngezindlela ukuthi khona bazokhangela ngoba khona lapho ethi khona babona ngani asupporta ama-political parties, babona ngani ama-political parties ayiwo alwa norhulumente eyindezelo athola amandla ke kwakhe kakunjalo. I-triplisi awuzange ezini one day sisupporte singama-organization thina ngokwethu sisebenza nzima silandela ukuthi ukuthi kube abantu babe namalungelo abo ilizwe lithintshe kodwa kakusiko ukuthi khona indaba yokuthi ama-organization akhona asupporta ama-political parties. Yile sengibuya endabeni kakhulu ebuhlungu yokuthi khona kuvele imithetho yezimbabwe ukuthi khona akula any organization or a foreign organization emele incedise any political party ele izini bencedisa abahluphekayo kudlula kibo ele yibo abafika betshithe ebantwini okungani sokuze lebandla elibusayo. So vele abantu bezimbabwe bangazama ukuthi bakuphikise kodwa angeke kube lokulunga njalo sama-organization ebenceda kakhulu abantu ababa bechayiwe abantu babeyabhiziwe abantu abahluphekayo kodwa kuncedo lakhona kaliyindawo ngendlela yokuthi kulobandlulo lukhona. Njalo ngiphinde mina ngithi angibone ukuthi kona vele kulama-organization ancedisa ibandla eliphikisayo.
Lo ngumnumzana Solani Moyo omele iMatoran South eDaleli Senate ewubandla le-Citizens Coalition for Change weqoka le-Studio 7 ese-Plumtree. Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abongikazi labodokotela bengabaleki elizweni ngenxa yeholo eliphansi lokusebenza nzima ezibhedlela ezingelamithi lokunye, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amazwi la akhulunywe ngomphathi ntambo ohlangothi lukahulumende lwezempilakahle udokotela Douglas Mombeshora emhlanganweni wokuhlolisisa udaba lolu owenziwe eHarare izolo. UMombeshora uthe uhulumende usethwele nzima ngokusuka kwabomongikazi labodokotela eZimbabwe abahamba kwamanye amazwe ukuyadinga imisebenzi. Uthe odokotela abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% sebephumile elizweni.
Health workforce retention and migration management. 4. Health workforce monitoring and evaluation.
Sifuna ukubona ukuba singabeka ziphi indlela ukuba odokotela bengabaleki besiya kwamanye amazwe.
Uphinde wathi uhulumende uyazazi inhlupho abomongikazi labodokotela ababhekane lazo. Ngakho ke uzasebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze zilungiswe.
With technical assistance from the WHO and partners.
Singathola usizo ku-WHO lezi nyinhlanganiso kungasiza ukuba sigcine odokotela bethu labomongikazi ukusukela khathesi kuze kuyefika u-2030.
Kodwa udokotela Libert Shoko osebenza esibhedlela se-Concession uthi bazaqhubekela phambili bedinga imisebenzi kwamanye amazwe uma kungalungisiswanga okubahluphayo.
Thina esikufunayo yimali ukuba ingezelelwe, okunye lokho akusoze kusize ngoba okwenza abantu bayemazweni iholo eliphansi esifisa ngabe bayalikhangelisisa likhuphuke.
Umongikazi unkosikazi Chengeta iGV laye uthi bahlutshwa kakhulu yimali yeholo eliphansi.
Imali esiholayo le nkalakatha yomsebenzi esiwenzayo umningi kakhulu wokuthi asenelisi ukuba sikuqathanise leholo esiliphiwayo. Lokho kumele kulungisiswe ukuze lathi sihlale elizweni.
Inhlanganiso yabodokotela eye-Medical and Dental Practitioners Council ithi kulabodokotela abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 asebephume eZimbabwe kusikela ngomnyaka ka 2019 usiyafika nyakenyeni ithi bonke basuka elizweni ngenxa yeholo eliphansi odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende bahola amakhulu ayisikhombisa amadola emelika $700 ngenyanga abomongikazi bona bahola amakhulu amathathu amadola emelika $300 ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nansi kuthiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigcina kwesiphathelane lentuthuko. Hello, asiyisuzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga. Sizophisa nalo munye wami uMavela Simhlanga nyahuye.
Ah, sihlanganeni kulejongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku Studio 7 Voice of America. Sisakaza ku radio, ku Facebook na ku webpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Sikezizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Italy le Senate kwele Kenya selisuse esikhundleni umsekeli kamongameli uMnumzana Richard Gachagua otholakala kuleli cala lobukhohlakalo. Idale leli lithethe isinqumo lesi ngesikhathi uGachagua esesibhedlela. Umongameli wakwele Melika uMnumzana Joe Biden ukwele Germany lapho aqokisana khona lenkokheli yezwekazi le-European Union kanye lomanyano we-NATO ngempi ephakathi kwele Russia le-Ukraine kanye lokulwisana kwele-Israel le-Hamas kanye lebutho le-Hezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Sinesizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhlelo lukahulumende weMelika olwe Global Criminal Justice Rewards Program luthi luzanikeza umvuzo wamadola ayizigidi ezinhlanu, $5 million, kulowo ongaletha ulwazi olungabangela ukuthi uMnumzana Joseph Kony abotshwe kumbe asuswe lapho akhona amiswe emthethwandaba. Njengomholi webutho le-Lord's Resistance Army, uMnumzana Kony uyadingakala ngoba wabulala abantu abaningi, wabahlukumeza njalo waphoqa abantwana ukuthi bebe ngamasotsha kuzwekazi le-Afrika, kutsho unkosikazi Beth Van Schirk ongu-ambassador we-Global Criminal Justice. Udingwa ngumthethwandaba we-International Criminal Court ngenxa yamacala amabili awezimpi lawo kwephula ilungelo loluntu awadala enyakatho yelizwe le-Uganda. Singathakazelela ukuthola ulwazi olungenza sithungathe umkhondo wakhe, simbambe xhaka kumbe simuse emthethandaba we-International Criminal Court eseHeg kulandela isimemezelo sokuthi abotshwe esethulwa ngomnyaka ka-2005. U-Ambassador Van Schirk ugcizelele ukuthi uMnumzana Kony uzathoniswa kulandelwa umthetho phambi komthethwandaba we-International Criminal Court. Umthethwandaba lowo ulawulwa zinhlelo ezisezingeni eliphezulu kumithetho yomhlaba eyokulondoloza amalungelo oluntu. Uzathola ummeli nga engenelisi ukuzidingela bakhona abangamela ngaphandle kwembadalo. Umvuzo wokufumana umnumzana Khoni ufika kumadola ayizigidi ezinhlanu $5 million kodwa kuleziqondiso ezilandelwayo ukufika kulelo nani, kutsho u-Ambassador Van Schaik. Kungakho okokuqala sikhangele izinga lengozi umuntu osiphalolu ulwazi ayabe ezifake kulo. Bese sikhangela njalo lokuthi ulwazi lolu lwanele okokuthi lungabangela ukuthi umnumzana Khoni athoniswe icala letheswayo. Siyahlolisisa njalo indleko zokuvikela umuntu osiphe lolu ulwazi ikakhulu nxa esaziwa ngumnumzana Khoni njengokuthi elilunga leqembu lakhe. Kungadingeka ukuthi umuntu lo aye kweyinye indawo. Ngakho siyahlolisisa ukuthi umvuzo lo uzakwenela zonke lezo indingeko. Kubalulekile ukuthi umuntu lo asebenzelane kuhle labezomthetho njalo asitsho ukuthi sifuna ukumbona eqhuba umnumzana Khoni emusa eHague. Nxa ekhona ololwazi ngomnumzana Joseph Khoni, kasithinte kunhlanganiso yethu ye-Global Criminal Justice Rewards Program ngokusilobela kumakhalekhukhwini nge-text message, i-SMS, kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 975 5468 kumbe ngencwadi ebulenjini ku-email ethi gcjrp@state.gov. Ungaletha ulwazi olalo esigodlweni seMelika esiseduzane lawe kumbe kusiphathamandla sikahulumende weMelika. Konke ozakukhuluma kuzaphathwa njengemfihlo.
Le imibono kahulumende weMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello Melika, selinike inhlanganiso ezisikhombisa ezizimeleyo eZimbabwe imali efika phose amakhulu amahlanu amadola eMelika US$475,000 enhlelo ezikaZulu. Umelele Melika eZimbabwe Ambassador Pamela Tremont utshele ekade besemukela imali le ukuthi kukhangelelwe ukuba izanceda abantu abaningi ezigabeni eziningi. Abathole imali le bathi bazayisebenzisa ngonanzelelo. Kwezemidlalo, amakansila ezifa asephasise umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba umgcini sihlalo wehlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level eZimbabwe. Lokhu kwenziwe namuhla eHarare emhlanganweni omkhulu weZifa obulamakansila eZifa kanye leziphathamandla zeFIFA. Abangena umhlangano lo bathi kungabhutshanga izifundo ze-O-level kumele kube ngumuntu owenza olunye uhlelo lwezifundo zenguqu kumbe okunye okuhambelana lokukhokhela inhlanganiso ezithiyeneyo. Kubika ukuba kulabantu abaningi abagoqela uProfit Walter Magaya, uPeter Ndlovu, uGift Banda labanye abakhangelelwe ukuba bazancintisana kukhetho lwezifa oluzaqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Sixoxe ngodaba lolu lengcwethi kwezomdlalo yenguqu uMozwethu Hadebe.
Bekuyinto nje abantu abaningi akade bengayikhangelelanga ngokubona kwami. Ngithemba sizananzelela ukubana kulabantu abaningi abasemdlalweni wenguqu, mhlawumbe ngokuswelakala kwenhlanhla, mhlawumbe ngokuswelakala kwamathuba, abangazange bathole lelo thuba lokubana bathole lawo ma-5 O-levels. Ikakhulu singazama ukuthi sikhangele abadlali abake badlala umdlalo wenguqu badlala kuhle sibili kodwa mhlawumbe bengaphiwanga esikolo kodwa ngokubana behambe ibanga elikhulu lomdlalo wenguqu bakhona ukubana befunde ezinye izinto ezenzakala emdlalweni wenguqu labo ke abantu ngibona ngathi beqhathekile ukubana benikwe ithuba lokubana bekhokhele inhlanganiso yezifa ngibona ngathi ngalokho esesikwenza abantu abanjalo ikakhulu abake badlala umdlalo wenguqu kodwa bengatholanga mhlawumbe amathuba esikolo bona laba abantu abanjalo sesibavalela phandle ukutheni kube yibo laba abanikwa ithuba lokukhokhela inhlanganiso yezifa esikhathini esiningi sesibonile ukubana bona laba abantu esikhathini esithi yibo abafunde kakhulu yibo asebebulale ezinye inhlanganiso ezikhona elizweni kungayisikho ukuthi ngithi ukufunda kuqakathekanga kuqakatheke kakhulu ngoba yikho okubambe ilizwe yikho okubambe umhlaba wonke kodwa kwezinye izikhathi kumele zikhangele lokhu esingakuthi ngesilungu ama-opportunities abantu ababanawo ikakhulu uma zikhangele umdlalo wenguqu
ye khonoku ubona zani kade kuvele kuphakelwane kuvinjwe abantu sibili abangazani bangangena esikhundleni lesi akunjalo
abaningi bazatsho njalo njalo futhi ma kuyikuthi umthetho lowu wenzelwe khonokho ukubana kuvinjwe abanye abantu mbone ngathi siyabesilokhe sisadlala ekutheni silungise inhlanganiso yethu eyezifa kodwa ma kuyikuthi mhlawumbe bakwenzele ukuthi sokuyinto entsha bafuna ukuthi kube labantu abakhaliphileyo siyakubongela lokho uzathola ukuthi kula abanye abantu abangatholanga ithuba lokubana bebe le-olevo kodwa bathola ithuba lokubana beyenze amanye ama-developmental courses sithini ngalabo bantu ma sikhangela umthetho lo omutsha abawufakileyo kungakho ke abanye nxa besithi bekuvele kule target yokuthi kufuna ukuthi kuvinjelwe abanye kungabe kudla iqiniso kodwa
uMozwethu Adebe incwadi kwezemidlalo wenguqu bebesixoxa laye ekobulawayo sowisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 esithumela yona iWhatsApp
Studio 7 ngabe litshona njani lapha ngiza lapha ngodaba lokugrawundi katholi induna lokuthiwa ngumtshana ngumuntu onganani oyomukela into vele eyinsinda baphendule uzaqalisela ngaphi vele ukukhuluma labantu nxa ekhunga ngokuthi kushota izimota yena ubona vele ekhokhele vele uhlelo olu-right yini kathi umnikazi walelo hlelo yena vele ungaphi wayengabuyi yena ezokhuluma labantu engabuyi yena ezokhuluma labantu mina nginje sengomunye amanxeba egugurawundi angikwazi ukuthi umtshana lo yena vele indawo yakho uzayiqalisela ngaphi yabo
Studio 7, ninjani kodwa nonke abasakazi bezindaba ezimnandi. Thina siziphilele impela. Mina ngingiqinisani wakwaKhumalo, ngizalela uPani kodwa kwamanje sakhelele eBinga elusuku ukuzalwa. Ngile sicelo lapha ngihlale phezu kwendaba ukuthi into akade siyicela lapha ukuthi endaweni yakithi sadajukelwa lidamu lonyaka so sibe sicela ukuthi ma singathola nje amadona lisicelele nje kuhulumende ukuthi sicela nje yazi ukuthi basizamele nje ladabuka nje endaweni eyodwa pho asisakwazi ukuthi siphile sesikhala nje ukuthi ma bengasenzela izwi leli mali zona sikwazi ukuthola nyana mali
ye mbingelele kustudio 7 yitshona njani basakazi hayi basakazi okwelizwe lakithi kuyadanisa kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi behlale belinde izithembiso ezingafezekiyo sakutshelwa kwathiwa khona kugejwe amadamu amadamu segejiwe uhulumende okhona uyenza zonke izinto sibone kufakwa amapicture lapha awe-Victoria Falls ukuthi umgwaqo waselupani sulungisiwe kwenziwa yini ukuthi sihlale sithengiswa izinto ezingekho njalo abantu bakithi bayathanda ukuhlalela kuzithembiso siyabona mpela into ezikhulunywa eziningi kodwa esizibona kuphela kuma-pictures kodwa ngamehlo asikaze sizibone ayogunda musaka baze balibulalela izwe madoda
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Ulibiki uhlelo Woza Fridays lomculo womdumo weAfrojazz uMajaha Wodwa Ndlovu odume ngegama lakhe lezomculo elithi Jazz Maravini. Namhlanje uzositshela ngomcimbi wakhe omkhulu awenza kusasa obulawayo labanye abaculi awubiza ngokuthi Friends of Jazz in Concert. Uzabe ethakazelela iminyaka engamathumi amathathu lanye 34 years ecula. Asizeni exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda.
I love you, I need you forever. I love you, I need you forever. Julia, I love you.
UJays utakubizwa ozwayo kubulawayo kusasa emcimbini wakhe. Maravini loko waqala ukucula selamadlalati alichumi. Ukanti kusasa ukhipha elinye elivuthayo. Lithiwani pho ke leli Jays?
Ngeme ngeme. Ishuthi album yami esi 11. Ngeme ngeme. Iyo encelebrate ngayo 34 years. Njalo 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 le album. Saturday yonale. Mhlaka 19. Okusuka ku 2024. Luhambo olude kakhulu ngoba ngase ngizula umculo wembuke. Kusuka khona nokugodla umnyama mahlala ithwane. Amalala ndawonye. Emajiyampondo.
Abantu abaningi bawuthakazelela umculo kaJay-Z futhi ukhangelele ukuthi uZulu amchaze ngokuthenga umculo wakhe kunye laleli dlaladi elitsha.
Ama-albums ami wonke vela amnandi wonke mahle wonke into zonke ngithanda wonke umuntu athatha isikhathi sami senzela abalandeli abathanda uJay-Z Maravini ukuthi bajabule bakwazi ukuthi hhayi umculo wethu ukhiphile idlaladi elitsha.
Maravini ulomlayezo kubaculi abasecathulayo ukuthi baziphathe njani njengabaculi.
Ngithatha kakhulu ukuthi umuntu azimisele, umsebenzi wakho uyabonakala njalo uboqala ngokubonakala lapho ohlala khona. Ubonakala edolobheni ohlala kulo, ubonakale kuprovinsi ohlala kuyo, andubana ubonakale ilizwi lonke. Njalo ngiyakhuthaza ukuthi nabathiwa noma sokule technology kodwa bakwazi ukudlala mhlawumbe izigini ama-keyboards ama-drums konke lokho ukuze umculo ungafi odlalwa live.
Ungawahambi ukusitshele ngomcimbi wakusasa Jays.
Kusasa kubizezwayo kuphuma ngisho esiledolo esabo uDondolo sizabe idlala khona lo Steve Dyer wase South Africa lo Pastor Baraki okhona pho kobulawayo othando kakhulu ngabantu kujabulele iminyaka engu-34 ku-music industry. Ngibona kuyi-milestone ukuthi lami celebrate ngisaphila ngizivumela ngifuna ukubona abantu ukuthi bayangithanda okungakanani. Ngiyabancusa-ke ngo-6 o'clock ntambama Academy of Music kona pabula kulapha nje duze le Tristan.
Liyamenywa endleleni ka Jazz Maravini kusasa imizika Academy kobulawayo. Muyibizile uhlelo waza Woza Friday. Libe nemtaso nemnandi igama lamu Ezra Jesus Band. I need forever.
Nankulu Yesu Thixo sibanda nje sikufisela inhlanhla kusasa mfowethu. Hayi akusavumi namhlanje. Lingakhohlile ibhloki yalandela khona manje. Sixoxa ke nge-private voluntary organization bill epaswe yilidala le-senate izolo. Hayi mahlabezulu olivalisa ngenjabulo ngumthemba osithembayo uGibbs Dube esithi libe nempela sodo enhle.